Madrid. So we see card descend about VOA in Debele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebebulewe ligcikwane le-COVID-19 elizweni sebelitshumi lane 14 kulandela ukubhubha kowesifazana obele minyaka engamatshumi ayisithupha lantathu emathebeleleni North. Izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswelakala kwamabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni.
Sagcina nje sivuthana siba baningi, saquma ngenyawo sibuye enkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngisho neyodwa. Lapho abantu bethu ma-private ade bekhona bebesithi 50 pound, kodwa i-50 pound yangkhona uzwagada kangaki.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwebhe leluveve amanzi okusebenzisa.
So sikubone njengani ngumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono, sihlanganisisebenzisane le city council siye donethela abantu labe health organization, ngoba ngeke sikwenze lokhu singela abantu be health organization.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labantu asebebulewe ligcikwane le-COVID-19 elizweni sebelitshumi lane i-14 kulandela ukubhubha kowesifazana obele minyaka engamatshumi ayisithupha lantathu 63 emathebeleleni North, ukutsho ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethule izolo ntambama. Luqhubekelwa wathi asebetholakale belegcikwane leli sebengamakhulu ayisithiyagalolunye lamatshumi amane lambili i-942 kulandela abalitshumi lasithupha abatholakale belegcikwane leli ngemva kokuhlolwa. Phakathi kwabo abavela iSouth Africa bayisikhombisa, oyedwa ubevela kweleBotswana, abayisikhombisa bebevele bengabaphakathi kwelizwe. Izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Atlas Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yezimota zokuhambisa eYeshova Mbayiwa uthi uzwa ubuhlungu uma izakhamuzi ziswela imota zokugada. Uthe lanxa amafutha ezimota engatholakali emagalajini, bona bebesenza icebo lokuba bathenge ezitaladeni ukuze uZulu athole imota zokugada. Umnumzana Lindani Dawu, umhlali wakobulawayo, uthi kungcono uhulumende avumele abanye abasebenza ukuthwala abantu ukwenzela ukuthi isimo lesi sibe ngcono.
Awudaba lwe-transport seluhluphile kakhulu isika wonke amarutsi akula mabhasi, sazi mbe indaba yefueli kumbe bastrikile njalo. Maybe nxa uhulumende engakonsida ukuthi amakhombisi wonke lana amanye ebuyele ekwane ebusuku ukuthi echove wenxa sikhangela even lawo la amazukukhombi la mazukubhasi achovayo kathesi akusena social distancing eyayikhona kuqalisa, abe gcwele pampam abantu beminyezeleni ngemali enini kuyabe kungayenzi vele. So indaba ye-social distancing vele apha ingathi ayisebenzi, kodwa ukuze kuxazulwe le ndaba ama-private operators lawa avunyelwe ukuthi engene emgwaqweni encedise ethwala abantu, ngoba kathesi nxa bethwala abantu ngekho emthethweni babhatalisa imali ezinzima ngoba bathi babebalekela amapolisa.
Umnumzana Ronald Khumalo laye ongumhlali wakobulawayo uthi mhlawumbe abasebenza ezukho bakhalele umsebenzi kumbe kusilele amafutha ezimota.
Kunzima ngoba la kuma-roadblock imali idlula khonapho, nxa ngumuntu uthwele abantu afika bekuthonisisa ukuthi waye kuthwele abantu abantu abala social distancing even uma lihlezi ziba lutshwane abangafuni ukuthi izimoto azithwale abantu kodwa izibuko isiphatha kabi kakhulu ngoba kunje bese mina njengami ngokhile ngisukuse lapha ekade ngisiya khona akulamoto emgwaqweni lama-private cars bayesaba ukuthwala besaba amapholisa not even bhasi eyi-one efikileyo silindela amabhasi for long hours sezasuka e-bus stop sesibuyela ezindlini sibonte amabhasi angikhona kabuya
unkosikazi Nozithelo Masuku uthi inkampani yezupco ihlukumeza abantu ngendaba yama-tap card akhe ngoba abangelayo balinda kuze kube sebusuku
kweleka babisele nje amakhome ngoba khathesi uhulumende eqinisweni ehluleka ubozupco akula social distancing eyenzakalayo akulani kakubiselwa amakhombi nje isikhoma somuntu sizikhulume ukuthi umuntu uyagada uzukho ngale kumbe uyazigadela ikhombi ngoba athe semabhasini sabe siminyene kusiba lo msindo wama-tap card la adalwayo ngoba oyabe phethe i-cash ungelalo tap card lawo ozopho vele ugada ebusuku so khathesi okwamalanga nalawa I think kukhanyile nje ukuthi uhulumende kakwanisi lapha baye besithi 10 rand be 50 cents yes uyagada uthini but nxa usulo muntu wakho esibhedlela omele uyembona kula ngenye indlela
umnumzana Ndumiso Chabalala uthi abezimota babhadalisa imali engamabhondi angamashumi amahlanu njalo limali ngeke umuntu ayenelise ukugada aphinde ngayo
izolo sihambe elayinini yebhasi uzuko sizitshela ukuthi sizathola i-transport kodwa sayiswela sisuka emsebenzini sama from 4 kwaze kwayabamba abo-6 sagcina nje sibuthana siba baningi saquma ngenyawo sibuya enkulumane lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngishona eyodwa lakho abantu bema-private ade bekhona bebesithi 50 pound kodwa i-50 pound yangikhona uzagada kangaki ngoba lamuhla ekuseni ngigade ngayo 50 pound esemsebenzini ngoba bengifunakala emsebenzini kodwa ngeholo langikhona ngiyeke ugade nge-50 uphinde
umnumzana Gift Rukweza oyisikhulumeli sezupco kobulawayo utshele i-studio 7 ukuthi ngakho emsebenzini ngakho wedlulisela imibuzo komunye oyisiphathamandla salenkampani umnumzana Tinei Rwasoka ongazange adobhe ucingo lapho i-studio 7 izama ukuzwa imbono yabo ngalolu daba amagalaji amaningi ngilamhla kanye lalapho amabhasi enkampani kazupco anatha khona amafutha abe wome qha okusuke kwabangela ukusilela kwezimota ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve kobulawayo amanzi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo kuleli dolobho ngenyanga edluleyo obikwa ubangelwe ngamanzi angahlanzekanga okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiyiqhubele siphathamandla salinhlanganiso unkosazana Shaleni Buhlebethu Ndlovu
njengenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement siyinhlanganiso ekhangelele abantu bemthwakazi sikubone sokuludubu kakhulu indaba yamanzi emalokishini akobulawayo uthole ukuthi abanye sebelabo 2 weeks bengathola amanzi iluveve njengayo they've been getting contaminated water sekuze kwafa abantu abafika inumber 8 abantu abangu-13 so sikubone njengani ngumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono sihlanganisisebenzisana le city council siye donethela abantu labe health organization ngoba ngeke sikwenze lokho singela abantu be health organization ukuthi sihlanganelane ndawonye sizama ukuthi sithole amanzi a health siye donethela indawo zombili siye donethela abantu laba ukuze bethole amanzi ahlanzekileyo bengakungabi kulokho kusiba labantu abagulayo emphakathini wethu njengesizukulwane sakobulawayo
uncedo lolu olwamanzi liluthethe ngapi luncedo oluzafinyelela abantu abangaki lizaqhubeka ngalo yini kumalanga azayo kumbe bekungwalamhla kodwa
uncedo lolo sibesebenzisana le city council labe health sisebenzise bona sathola amanzi kuma-boreholes sisebenzisa ama-bowls abo ukuthi siyedonethela abantu 18,000 liters per ilokishi njalo uncedo lolu asilukhankaselanga kuphela ukuthi sikhangele imagwegwe leluveve kuphela kodwa sikhangelele ukuthi sikhangele indawo zonke ezile shortage yamanzi ukuthi sibasize ngoba amanzi ayimpilo kakhulu emphakathini yikho ke asikho umsebenzi wanamhla kuphela kodwa khangelele ukuthi siqhubeke siyaphambili size sithole isolution yokuthi sithole amanzi aclean endaweni njengabo Luvivi siphinde njalo sithole amanzi aclean azatholakala azatholwa ngumphakathi wonke endaweni yakobulawayo.
Abantu balamukele njani lolu sizo?
Umphakathi ulamukelele kuhle lolu sizo ngoba abantu bese bekhathele ngalo sibili indaba yamanzi leyo. Bajabulile ukuthi labo balala belamanzi ahlanzekileyo bengelavalo ukuthi bavuka kusasa abantwana begula kumbe abantu befihle.
Lo nkosazana Shalene ubuhle bethu Ndlovu isiphatha amandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu A1893 Mchakazi Restoration Movement sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kubembu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi sezidlela evalweni kulandela ukuqonga kwenani lalabo asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kuleli kumbe abafunyana belalo. Okwethusa abaningi ukuthi inani lalabo ababaleka kuma-quarantine centers lalo liyakhuphuka okufaka abaningi engozini. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani lalabo asebetholakale beligciwane le-coronavirus esabelweni sezansi eMandebeleni ligonge lisuka kumathuma esishiyangalombili 90 ngomgqibelo odlulileyo lisiya kwaba likhulu lamathuma amahlanu lane 151 izolo. Osekuthiye izakhamizi kulesi sabelo zitshala uvalo imbiko eveza ukuthi izizalwane zakulele ezivela kwamanye amazwe ezikuma-quarantine centers lapho kuhlolwa abantu ukuthi bengabe bele gciwane leli ziyabaleka kulezi ndawo ngoba zingaphathwanga kuhle okulakho ukumemethekisa i-coronavirus. Kuyona leviki sebefika phose amathuma amathathu asebebaleke kuma-quarantine centers abalisa i-Bad Boys, iBangane, seFlabusi kana nesikhoveni esigodini. Ababaleke e-Bad Boys balithumelane njalo bonke babikwa betholakale beligciwane le-coronavirus ngabantu abakade besemajele kwele South Africa bengakaphendukiswa ekhaya. Umnumzana Ntando Ndlela isakhamuzi seFlabusi njalo uthi bahlalele evalweni ngalolu daba.
Kuyasethusa kakhulu ngoba sisinanzelela kuba kufaka kanganani impilo zabantu engozini. Abantu laba balezi zathu zokuthi babalekela nxa kubalekwa kwabo kuyinto engakhonhle. Kodwa okokuqala sithole imbiko yokuthi abantu laba batholi kudla okwaneleyo njalo kwesinye isikhathi bayahlala insuku ezimbalwa, insuku eziningi kakhulu bekhonapho bengathestwanga. Kugcina lowo lomkhuhlane sethele abanye abangela mkhuhlane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Mthulisi Chabangu oyisakhamuzi esitezi odwa uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ebuliseni leli gciwane.
Ngendlela inani lokhu likhuphuka ngakhona sokusenza sihlalele evalweni njalo into emangalisayo ukuthi amabhoda kuthiwa amabhoda avaliwe kodwa abantu bayachaphuza kuthiwa abantu abangaka bavela ababanjwe bavelela ngaphandle kwamazwi bese kusinika umbuzo ukuthi kanti pho abantu laba badlula ngaphi. So sifisa ukuthi ngawuhulumende uyathatha amanyathelo abanzi ukukhangelene emngceleni njalo bavalelwe kuma-quarantine centers bangaphumeli ngaphandle ngoba bazenza sibhubhe ngayenalo umbhuqazwe.
Unkosikazi Sibusisiwe Mpala uthuzulu laye kumele athathe amanyathelo okuthi azivikele kuleli gciwane.
Siyacela ukuthi ngawuhulumende uyangenela engavula amabhoda ngoba anxa evula amabhoda abantu bengena uba mnengi kakhulu memetheke ngamandla labantu aqonqosela ukuthi abantu kabahlale ndawonye bengahamba-hambi ama-distance i-1 meter apart ngomuntu. Kwenzakale khonokho abantu bakulandele lama maski njengoba kuthiwa lapho esihamba khona singajiya ama-mask.
Abebuto kanye lamapholisa kubeba besitho okudala ukuthi abantu babaleke kulezi ndawo yikuthi kazivalekanga kuhle njalo bona kabalazo impahla zokuzivikela okudala ukuthi kube nzima kubo ukuxhotshisana lalabo ababalekayo. Ekhuluma emhlanganweni oqhutshwe ngolwesithathu eGwanda ngokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uLieutenant Melissa Mandushke owebutho uthi okunye okudala ukuthi abantu bebaleke yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo. Uthi njalo ababalekayo bethusela bezomvikela ngokubakhwehlelela xa bebaxotshanisa, okudala ukuthi badedele emuva ngoba bengelazo impahla ezokuzivikela. Ekhuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF wePolitbureau esikolweni eHarare izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sokufanele ukuqiniswa imigoqo yohlelo lwe-lockdown kanye lezokuhlola uzulu igciwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Kusenjalo umphakathi kulesi sabelo useveze imibono etshiyeneyo ngomthetho uhulumente afuna ukuwubumba wokuhlolwa okubhalwa ngozulu ebulenjini owe-Cyber Security and Data Protection Bill. UNkosazana Linda Mpofu, umqoqo wenhlelo zenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, uthi kukhona ongaqondanga ngalo mthetho.
Section 5 and 7 isifiso sami ukuthi kube le ama separate independent bodies, kube labe cyber security, labe data protection, and then i parliament iyenze umsebenzi wabo wokuba le oversight role. Nxa sisenza ithetho enje, ngilesifiso sokuthi sidinge ama best practices kwenzela ukuthi lathi singagudluki kulokho okwenziwa umhlaba wonke.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF uthi kuqondile ukuthi ube khona lo mthetho.
Sibonile thina umhlaba wonke ukuthi information lepho ngihamba nje kuphela ingazange ilandelelwe. Iba lakho ukuthi kube lokuguqulwa kwahulumende lokutshintsha kwahulumende lokuhlukuluzwa kwempilo zabantu. Ngoba lami nginjenje angeke ngifune mina ukuthi yami impilo iphongukuchaywa nje umhlaba wonke kungela bufakazi, kungela zizathu, kungela mvumo yami. So ngaleyo ndlela iParliament ihambani phambili liyebhalisisa leli bhili, mina ngiyalisekela.
Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ephalamende ebona ngokuhanjiswa kwembiko uvumele ukuthi iphalamende yenze iphutha ngokubhala lo mthetho ngesingizi kuphela okudala ukuthi iningi lingawuzwisisi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngulube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Sanibonani baba Gande, sanibonani balaleli bonke, mthakazi omuhle. Ngiyabonga ithuba lelo ninikezelona babukanti.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi ubona njani udaba lolu olwesithombe sikambuya nehanda ukuthi wasizafakwa eHarare?
Baba Gande ngiyabonga kakhulu, njalo ngiyabonga abalaleli. Kuqakathekile ukuthi khona izimbali zethu sizigcine. Kuqakathekile ukuthi khona sihlonipha amakhosi ethu. Nxa labo behlonipha amakhosi akiwo khona lekibo, hayi sabakwenze khona lekibo. Kanti ke lathi ngapha lathi kumele sihlonipha wethu amakhosi.
Kodwa bona labo abafuna ukufaka isithombe bathi bona ikulondoloza imbali yesizwe. Wena uthini ngalokho?
Umbuya nehanda eHarare baba Gande uyisikhonkwane. Umbuya nehanda eMashonaland ulidlozi. Umbuya nehanda eMashonaland uyinkokheli. Yikho ke nxa ngithi ngiyakhangela ngibona kuqondile kubo ukuthi khona bambeke abe yisikhumbuzo ukuze izinto zabo zibahambele kahle, ngoba ngathisa izinto zabo zibamelanga kahle. Yikho ke balokucabangela ukuthi khona nxa bengenza lokho funa izinto zabo zibahambele kahle.
Asithi bafuna ukwenza lokho ngesinye isikhathi ilizwe lingamanga ngendlela eliyo nakathesi imali ikhona lokunye konke kukulungile. Kuyabe kulungile na ukuthi kufakwe isithombe sikambuya nehanda eHarare njengoba kulesithombe sika mnumzana Joshua Nkomo kobulawayo?
Iye, kuliqiniso sibili njengoba nangijilo nje phezulu ukuthi khona ulwana umuntu kubo ube isikhonkwane, kubo ube lidlozi. Ikho ke ngalokho ke nxa bembeka vele bona bathi balondoloza bona ngokwabo, balondoloza imbali yabo, bahlonipha amakhosi abo, bahlonipha izinkokheli zabo, bahlonipha abelaphi babo. Ikho ke nxa ngikhangele ngibona kuyindlela yokumhlonipha kubo bona khona ngale, ngoba kubo khona ngale ube inkokheli ebaluleke kakhulu lakho konke abakwenzayo, bathi bona bancediswa nguye.
Ungavalelisa abalaleli?
Khona kande nje kubi kathesi kutheni nje isizwe ngasimanga kuhle, kodwa njengoba nanishilwe ukuthi khona abantu laba bona balala ukholo lwabo, bayakuzwisisa ukuthi khona lo muntu nguye ongabakhokhelela, nguye ongabavula ingqondo, nguye ongabavula amehlo. Empeleni izinto zonke zilungile, kuqondile ukuthi bambeke lowo muntu, ngoba kibo lowo muntu usho impilo yabo, kuye kibo lowo muntu usho indlela, kibo lowo muntu uyinkokheli. Ikho ke ngalokho ke nxa benifaka laphana ukuthi khona babe bembona, babe bekhumbuzana, nibona mina ngokwesintu babe benze into eqondileyo sibili, ikakhulukazi nxa ilizwe limi kahle, ilizwe lile mali, ilizwe lihlezi kahle, kungaba kuhle kakhulu ukuthi khona babeke umprofita wabo, babeke induna yabo, babeke ikhosi labo, babeke isikhonkwane sabo.
Lo ke bekungumnumzana Vodloza Gretas Banda ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani
le Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Sicubungula udaba lokuvulwa kwesikolo ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka.
Inhlanganiso ye-WOZA njengenhlanganiso evele ilwela amalungelo oluntu, ikakhulukazi ilungelo lezemfundo, besikhankasela kakhulu ukuthi ukuvulwa kwezikolo kungaqakathekisi ukuthi khona abantwana kumele bavule, singakhangeli amalanga, kodwa sikhangele ukuthi kumumo esikuwo we-COVID-19 kungabe konke kumi ngomumo yini ukuthi abantwana bafunde. Lapho abazafundela khona, izindlu zangkhona, ama-classrooms ayenela yini, inani labantwana lirejistiwe ukuze kube le-social distancing emaklasini, okufunda amabhuku kukhona na, izindlu zabo zihlanzekile na. Kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi unike okulungisela amamaski, ama-sanitizers, ufumigetha izindlu zokufundela, konke nje okumele okudingakala ukuthi nxa sithi under COVID-19 kuyafundwa kube khona. Njalo lokuthi lona igcikwane le-corona lingaphi, lisithinta njani okwakathesi, ngoba uhulumende kathi ngeke athi uyavula isikolo akhangelele ukuthi khona abazali bazaqhubeka bebhadala iindleko zesikolo. Kumele uhulumende akunanzele ukuthi umumo esikuwo utshengisele ukuthi khona abazali ba-under lockdown. Ihlobo athi se-South Africa phandle kwelizwe zibuyile emakhaya lazo kumbe zi-lockdown khona ngala zasebenzi. So imali leyo yadi incedisa kakhulu ezikolweni evela kuhlobo abazali abangaphandle kwamazwe kayisekho. Imali kade ivela kwi-informal trading kayisekho, ngoba abantu bahlezi ezindlini bacathele igcikwane. So uhulumende kumele abele nxa izikolo zithi ziyavulwa abe nguye lo mlando othwala yonke into. Nxa udikleya isehlakalo national disaster kumele ukuthi ukuthona uthwala umlando njengokhulumende umnomzana umathema kumele kunanzele ukuthi khona kule education amendment act eka 2020 ekhuluma ngokuthi i-education sokungiyamahala iyatsho lokuthi state funded education is ECD to form 4
lakhuluma la yini uhulumende njalo ukukhona okunye likwenzayo ukuthi abone ukuthi alisuthiseki labazali abasuthiseki ngokuthi izikolo zivulwe kungalungiselelwanga ukulwisana laleli gciwane kuyini elikwenzayo ukuthi uhulumende awemukele umbiko wenu
okukhona siloko sixoxisana labaphathintambo bezabelo esingathi ngama district education inspectors lama labo PD njengakathi sikhanga ukuthi kule mhloliso ebibhalwa yabo olevu ibhalwe kwathiwa yonke into imi ngesimo sithethelele ithuba ukuthi silonde uluhlu kade lubekiwe ukuthi yile lokuthi umonitor ukuthi yonke into imi ngesimo sokubhala kodwa sikhangele ukuthi kube lokusilela laphana nalaphana yikho ukuthi ubufakazi labo esizabuthatha emalangeni azayo sibuhambise kuministry sentshele ukuthi la announcer lezimseke ukuthi lina konke yonke into imi ngomumo kodwa on the ground sithole ama-gaps lawa lalawa lalawa and abazali abanye kwezindawo bagcine sebengena endlekweni kundleko zokulungisa lezo ndawo ukuthi abantwana babhala ama-exams sihle simazise ukuthi lokho akusuze kwenzakala nxa izikolo zingavulwa ngoba abazali kabalayo leyo mali ukuthi bakwenze so siloluhlu ukuthi simonitor njani kuluhlu vele luvela kwi-World Health Organization ukuthi wena ukuze izikole zivule kulama 6 guidelines okumele alandelwe and alandelwe akhangelwa ngezigaba ngezigaba kungani khangela ngezigaba ngezigaba kumele ukuthi senze ukuthi nxa sithi wena besithi ngathi iMatopo district iyavula isikole nxa kungenzakala kube lomnyama ukuthi abantwana besikole lama-teachers babanjwe iligcikwane le-COVID kule ndawo abangagcina khona balatshwe yini ngoba basenze besukuswe kwi-district yabo besiya kwelanjwa kwe-district ngenxa yokuthi baza kwenza kube lokuminyana kwezinye izigaba so uluhlu lokulungiselela awutsho ukuthi at national level silungiselele siya ngezigaba ngezigaba uhulumende yinto okumele ayenze naleyo lokho into esixoxisana ngayo kodwa sizathatha leli thuba lama-exams ukuthi la ma-exams ababhaliweyo abafosiweyo bekungalungiselelwanga into efosiweyo so ngokuvulwa kwesikole asezekwenzayo so sibalindisa ama-exams aphele sibe sesiqalisa umkhankaso wokuthi sibayingile silobufakazi obugcweleyo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana magodonga masango isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise nanko umculo abafana bakagodlwayo
Joshua Nkomo Sabulo Anyongolo Aramakase Lakela Zimbuke Ikumbese Tula Betuki Bageza Ngosako Abanye Begeza Ngamanzi Uzensundi Abensundu Kali Wesiziba Sase Rhodesia Uzyamanje Bele Eyakhupha Bamhlophe Esizibeni Zavula Ukudela Inkabi Zasijunga Bhulukwe Lendoda Eyodwa Eligqoka Lishumi Lamadoda Ijubeni mhlophe elakithi jele kwahlala imkhumbazana wena owembumgodi wangawutala owavula inkundla wasilela izigxawu wathithi umbili wasentumbane hetaselimanzi abanye bewuvula belomileyo unangunanga namhlazana kungayisiye ubuye babefethe obulawayo angilafazi laphezulu kanti sezilokwenjani wayezizeni umahamba yedwa
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yeZobco aya edolobheni
inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Thwakazi Restoration Movement namhla yabele abantu emagwegwele luveve amanzi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7.